Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-12 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus ye-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti-ke encwadini esilobele uhulumende kuvike ephelileyo besivele sikhuthaza lokho.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esukubaholisa iholo lebhonasi ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo ebisebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi wezifundo zomsebenzi wentatheli zindaba ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRedeemer Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuziholisa amabhonasi azo ngedola leMelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imali yebonus ikhangelelwe ukubhadalwa ekupheleni kwenyanga yonale kaLwezi. Lokhu ngokokuqala ukuba imali le ibhadalwe ngale indlela kusukela ilizwe laqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ngomunye wabamukele lesi sithembiso ngenjabulo.
Imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonus ye-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti-ke encwadini esilobele uhulumende kuvike ephelileyo besivele sikhuthaza lokho. Siyabonga-ke ukuthi balalele bakuzwisisa ukuba izisebenzi zikahulumende zidinga uncedo. Sesizasukumela phezulu kakhulu nxa sisizwa lokho, sihlangana labo kungxoxo ezilandelayo.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi bafisa ukuba ngabe leholo libuya lalo linjalo.
Sibone i-government itizosibhadala i-bonus, ama-bonus ethu nge-US dollar. Siyakubongela lokho. Njalo sithi siyaqhubeka sikhuluma lendawo yokuthi vele basifakele le-salary yethu ibuye isi US dollar. Ndaba siyabona ukuthi izinto ziyakhwela ama-shops lapha, lathi asisakwanisa ukuthi sithenge le-salary yethu, ayisayenze.
UMnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende ulayo imali yaphandle kwelizwe.
Ucwepheshe wezomnotho uthi yena nxa present i-budget every year, kuthi kule mali eningi yabe yenziwe lilizwe, okutshengisa ukuthi imali yeMelika ikhona ukuthi abasebenzi babhadalwe imali yeMelika. Kodwa isifakwa ibe yibhonasi yele imali. Xa isiba yibhonasi, uhulumende sesabona ukuthi-ke uzayi-charja ngayiphi i-rate, njalo uzabanika yini abantu i-cash. Ithi lathi sesibona ukuthi imali uhulumende la ngabafake imali ebeholise abantu i-US dollars every month.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uSkhwica Mfundo Paul Mazima wenqabe ukuphendula umbuzo wokuba uhulumende setshengisile ukuba uyenelisa ukubhadala izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle, kungani bengaphiwa leholo lemali le kuqhubekela phambili. Wedlulisele imbuzo kunobhala wogatsha lwezemali esithi nguye okhiphe umbiko wokubhadala ibhonasi ngedola leMelika. Asenelisanga ukuxhumana labo gatsha lwezemali ukuba bacacise ngalokhu, kodwa embikweni olotshwe ngunobhala wogatsha lwezemali uMnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba belandela umumo womnotho welizwe Loku ngahlaliseki wesilinganiso sesisindo semali yangaphandle nxa iqathaniswa leZimbabwe kanye lendingeko zokunakekela izisebenzi zikahulumende babone kufanele ukuthatha lesisinqumo. Ekhuluma lephephandaba leHerald umnumzana Gubamathanga uchaze ukuba imbadalo yamabhonasi izakwenziwa kanye njalo lesisinqumo sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Uchaze ukuba izisebenzi zikahulumende ezile bonus edlula amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika i$700 zizathola eyinye ingxenye yebonus ngedola lakuleli. Wengeza ngokuthi laba abakumhlala phansi umnini mhlala phansi uyathola amadola alikhulu eMelika i$100 kuthi umkakhe athole amadola angamachumi ayisichiyagalombili i$80. Abantwana bona bathole amadola angamachumi ayisithupha i$60. Ugaja olubona ngesikhwama semali yelizwe lukhangelelwe ukukhipha izigidi ezingamachumi ayisichiyagalolunye emali yeMelika i$90 million. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba ebilodumo isebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. UBanga ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela noludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Imfa kaBanga itshiye intatheli zindaba eziningi elizweni jikelele zikhala zisithi zilahlekelwe umuntu owayelomusa ezinikele emsebenzini wakhe njalo esebenza kuhle nabanye. UBanga wasebenzela inhlanganiso zezindaba ezishiyeneyo ezigoqela iZBC, iVoice of America lezinye engakabi ngumqeqeshi ekolishini leHarare Polytechnic lapho akade esebenza khona okwamanje. Omunye wabafundiswa nguBanga oyintatheli zindaba uTrevor Sagota ufakaza ukuba wayengumuntu onjani.
Ndilongo terodi inini pandakatanga kusika papoli
ngesikhathi ngifika eHarare Poly umnumzana Banga umuntu wayengutshisa ukuba ngenza umsebenzi wenkathini
kundambekuthi
wayesenelisa ukuba nxa kungela mali akubhadaleli. Omunye wasebenza nomnumzana Banga eHarare Poly umnumzana Admire Masuku uveze ukuba ikolishi leli lahlekelwe okumangalisayo.
Thina njenge department le mass communication eHarare Polytechnic silahlekelwe kakhulu ngokubhubha kuka Peter Banga. UPeter Banga ubelilunga le department lethu eliqakathekileyo kakhulu. Ube ngumbalisi wejournalism ojulileyo endabeni zokusakaza. Silusizi kakhulu kumuli yokubanga echiyo ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Owe ingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elithiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye wasebenza laye kunkampani ZBC umnumzana John Masuku laye ufakaza ukuthi wayengumuntu onjani.
UPeter Banga wayeyindoda ekhutheleyo kakhulu ekufundiseni intatheli zindaba. Ngasebenza la eZBC ngaphinda ngasebenza la kakhulu engibiza eHarare Polytechnic ukuthi sincedisane ukufundisa intatheli zindaba. Wayekhuthele njalo elombono ukuthi intatheli zindaba zale lokhu zikhaliphile ekubikeni kuhle mayelana nalokhu okwenzakala eZimbabwe.
Isikhulumeni semuli udadewabo kaPeter unkosikazi Amanda Banga ukhathe ngokwenzakeleyo.
So sayithika ndesekuthi vagara vangu vainabiti. So nesuru wakatoshika ubabaza
Zolo ufike evela emsebenzini wapiwa amaphepha akhe omsebenzi. Namhlanje ekuseni umama omdala uvuke ezama ukumvusa kodwa akazange aphaphame.
UBanga ubhubhe esefike iminyaka engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58 ngomfumfu. Uchiye umkakhe uMelania labantwana abathathu. Amalungiselelo omngcwabo akaziswa kodwa ukhangene ukubekwa ekhaya lapho adakuka khona eWetsa. Abantu babuthene emzini wakhe elokishini leSunningdale 3 kunamba 1103 eHarare. Nimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abagoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million abahlatshwe amajekiseni womabili. Ababikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,321 ngasebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokhe laqhamuka eZimbabwe enyakenye, kwasila abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 128,239. Leli gciwane libulele abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela imbali yempilo yentathelizindaba ebilodumo njalo engumqeqetshi wezifundo zokuthathwa kwezindaba uPeter Banga obesebenzela njalo iStudio 7. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris ukhuthaza amazwe omhlaba ukubana aqinise umsebenzi wokubambisana ukuqeda umehluko omkhulu ophakathi kwabayanga labanothileyo emhlabeni jikelele. Ekhuluma ekusungulweni komhlangano we-Paris Peace Forum izolo, uHarris uthe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuvule amehlo abaningi ukubana ingozi ezinje azikhethi ukuthi unothile kumbe ungumnyanga. Embikweni oqakathekileyo kunanza ilanga lamaqhawe azinikela impilo yawo ukungena kubutho ele-Veterans Day, umongameli Joe Biden welemelika uthi kumele kuqakathekiswe ukunakekela imikhuhlane yengqondo kulabo abayabe bevela empini, ikakhulu abesifazane labalobulili obehlukileyo. UBiden ubeke amaluba ethuneni elimela bonke abatshona empini e-Arlington National Cemetery izolo, ekuhlonipheni abalahlekelwa ngumphefumulo bevikela ilizwe labo. Ingcweti zesayensi sithi seziseduzane lokuthola umuthi wejekiseni elilakho ukwelapha isifo esokuma kwemithambo esepathlysis ebantwini ngemva kokulisebenzisa leli jekiseni emagundwaneni. Uphethu lokudinga lomuthi luveze ukubana leli jekiseni lilakho ukwelapha lokwakha utsha imisipha yomgogodla engabe ilimele ukuze ibuyele endaweni yokusebenza kuhle, umuntu okade engasahambi enelise ukuzihambela. Umkhokheli webutho weLesotho uGeneral Fatah al-Burhan ubika ezifundise ukuqalisa umsebenzi wokuqondisa ikhansile ebunjwe ukukhokhela lelo lizwe enganaki isolo eqondiswe kuye ngabaselizweni kanye lemazweni womhlaba ngokuthatha lelo nyathelo. Abohlangothi olubona ngezoncedo lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olo-World Food Programme bathi isigudumezi esibele Kenya esibangelwa yikuguquka komkhathi silakho ukubangela ukungani kuhle kwezulu elizweni lelo, kubangele njalo udubo lokuselela okukhulu kwamanzi kanye lokudla. Lokhu kube kwakuzabangela indlala enkulu elakho ukuhlasela inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 okuzamele zitholiswe uncedo lokudla.
UZulu wehlukana ngemibono edabeni lokunganxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi othiwa Virtual Summit for Democracy owenkokheli yamazwe omhlaba agoqela awezwekazi le-Afrika nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu obizelwe ngumongameli Joe Biden welemelika. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ibikwa inxusiwe kulo mhlangano wensuku ezimbili ozokwenzelwa enkundleni zokukhulumisana zebulenjini kusukela mhlangano 9 kusiya kumhlaka 10 Mpalakazi, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enganxuswanga. Umqondisi wohlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko ebandleni elibusayo leZANU-PF uThafazwa Mugwadi utshele intatheli zindaba izolo emhlanganweni owenzelwe esikolweni saleli bandla ukuba kabalani lokunxuswa kukamongameli emhlanganweni abavele bengazi ukuthi wenzelwani.
Asazi lutho thina ngalomhlangano, kodwa lifuna ngabe sinxusiwe kiwo. Akusiyonke imihlangano okumele siyingene njengelizwe. Ngesikhathi umongameli enxusa emhlanganweni waseGlasgow, ayekho owasibuzayo ukuthi ungani wayenxusiwe.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalomhlangano ozakhangela ezombuso wentando kaZulu.
Bengikhangela udaba lolu abadingele virtual conference e-democracy. Ludaba olumnandi kakhulu kumbeni ludaba oluqondileyo. Kodwa ke into ekhona ekade ngiyicabanga, udaba olunje kumele libuye kumbeni lethu le-United Nations. Libe yidaba olwamazwe wonke abefungele ukuthi bekhangele khonoko.
Omunye wabacubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalolu daba.
At least mnangakho kumele ukuthi change se serious ngoku-addressa amalungelo abantu, ikakhulu siqalisa ku-ground. Yabona ukuthi indlela oyenza ngayo indaba ye-ground kakhulumi ngayo, abantu bakhayele ukuthi bethole i-conversation. Abantu baluza umnotho omningi, baluza izimpilo zabantu, abanye amathambo abola egangeni, abanye bangcwatshwa egangeni bahawula. Abantu bafuna ukuthi kulungiswe indaba ye-ground. Is the first start etshengisa ukuthi uhulumende kamnakwakwa u-serious ngokuhlonipha amalungelo abantu, amalungelo abantu emathebhelelendi, amalungelo abantu beZimbabwe.
Emazwini amunyethwe incwadi ebhalwe ngabohlangothi olubona ngezobudlelwano lohulumende ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe bathi akukho abangakutsho ngalo mhlangano, loba ukuthi kungani enganxuswanga uMnangagwa. Umhlangano lo ubikwa ukhangelelwe ukungenwa yinkokheli yamazwe omhlaba enxusiweyo ogoqela ezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. LeMelika liyasekela ukuphatheka kweleTaiwan kumanyano we-United Nations. Umphathintambo wezezakala elizweni umnumzana Anthony Blinken ulandise ukuthi ngani sitsho lokhu. LeTaiwan, echo kumbiko olotshiweyo, libe lombuso kantando kaZulu opheleleyo. Umbuso lo ukhuthaza ukusebenza mgceke, ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokulandela umthetho oyindikimba yomanyano we-United Nations. LeTaiwan liqakathekisa ulwazi lwalezinsuku, liyilizwe elivakatshelwa ngabaningi, ezemvelo ziyahlonitshwa kunye lezemfundo. Singelinye lamazwe athatha eleTaiwan njengelizwe elithembekileyo elingumngane oqotho. LeMelika liyasekela ukumanyana ukuzenza amazwe omhlaba lomanyano we-United Nations ukuphathisa lelo lizwe ngokuthiyeneyo. LeTaiwan liyingqungquthela kwezolwazi lwalezinsuku okuza kwenza elakusasa kwezomnotho labohulumende bethu umhlaba jikelele libe liqhakazekile. Umhlaba ufuna ulwazi oluza kwenza kube le migoqo ephathisa elakusasa ngolwazi lwalezinsuku, hathi ukulusebenzisa ukuhlukumeza uZulu lokwephula ilungelo loluntu. LeMelika liyasekela uhlelo oluthiwa One China Policy, njalo lilobudlelwano obukhulu obuhambelana lalolu hlelo. Libe njalo lobudlelwano ngasese phansi komthetho weTaiwan Relations Act. Njengokutsho kukamnumzana Blinken, kuminyaka engamachumi amahlanu eleTaiwan laphatheka ngokugcweleyo kunhlelo ze-United Nations ezijiyeneyo. Kodwa leli lizwe liyalelwa ukuphatheka kunhlelo ze-United Nations. Kungelani lezigidi zabantu ezedlula kulelo lizwe, eleTaiwan lalingelabameli emhlanganweni wezokuhambisa we-International Civil Aviation Organization, kutsho uBlinken. Kungakhathalekile lokuthi kuningi esingakufunda kweleTaiwan kuhlelo lwalo olubalulekileyo lokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19, kutsho uBlinken. LeTaiwan lalingekho emhlanganweni oqakathekileyo wezempilakahle owe-World Health Assembly. amalunga enhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni jikelele ayahlangana kuhlelo ze-United Nations kodwa ingcitshi ze-science ulwazi lwemitshina osomabhizimusi abemidlalo amatitshala izifundi abalwela ilungelo likazulu labanye bavinjwa ukungena kulezinhlelo ngesizathu esisodwa nje kuphela esokuthi baphethe ipassport yakwele Taiwan. Umnumzana Blinken ugcizelele wathi ukungananzwa kwele Taiwan kweyisa umsebenzi we-United Nations oqakathekileyo lengatsha zayo zonke ezingathola okunenge okuvela kungcitshi ze-Taiwan. Yikho sikhuthaza amalunga wonke omanyano we-United Nations ukuthi abambane lathi ukungenisa lelo lizwe kunhlelo zomanyano we-United Nations lasemhlabeni jikelele. Ngokuhambelana lomthetho we-One China Policy oholwa ngumthetho we-Taiwan Relations Act lowe-3 Joint Communiques kunye lowe-6 Assurances. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Yena ke ucula umdumo werege ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasmanda.
Me don't complain, me have no question. No, me strive, yo. Yeah.
Ujudgment uyacathula kwezomculo, kodwa ungene kwezakwala ngomdumo kwamakhosi. Sizwe kancane ngembali yakhe.
Ngazalelwa eMpirengwa, ngakhulela eMpirengwa, ngenza iprimary yami eMpirengwa, siningela primary school, ngazobuya kuBulawayo, ngafunda eMagwegwe from 4-1 to 4-4. Ngikhule ngumuntu othanda ezomculo, wazoba nomuntu othanda umasajo owangi-introducer kwi-studio eseGwanda, aqalisa ukuhlabela i-music yam. Ngithanda i-reggae conscious engiyenzayo, i-stage name sam, uJudgment.
Ekukhuleni kwakhe uthi wayethanda ezokulalela imculo yabantu abathiyeneyo. Bakhona bamenza waba lo mdlanga ukuthi laye acule.
Ngikhule ngithanda ukulalela umhlabeli lothiwa uJa Praiser loAndy Mrizo wabantu abe-inspirayo ngemusic. Istage name sokuthi Judgment sabuya ngokuthi mina like into zemusic ngiyazikhupha and then manje sithi Judgment kutho ukuthi king man and then Judgment it means inkosi yabantu but ikhethwa uNkulunkulu ayabantu.
Usebenze labanye ekuphekeni umculo wakhe uJudgment okuyibo abamenza wacindezela umculo wakhe lothi ulaleleyo namhlanje.
Ngayintrodusa eGwanda studio ngumuntu kuthiwa nguMaster Joe wasecela ngenza i-collabo laye ingoma enkulu kuthiwa ngu-True Love ikhona ku-album lakhe kuthiwa Tsunami. And then ikhona i-package ekhona ingoma ezingu-5 le ngoma kuthiwa ngu-Your Body featuring Lance Hebron and Prodi Major. And then ngenye kuthiwa ngu-Believe in Love featuring Lance Hebron and then ngenye kuthiwa ngu-Kitchen Jaja i-single track. Ngisibethe ukuthi engxenye yomnyaka ozayo sengoma ngu-February yabe seyingi-release ingoma lezo.
Isikhathi silomona njalo sidlula umangoye bakwethu. Umculo wakho bangawuthola ngaphi abalaleli mfana kaDeva?
Ingoma lezi ngizabe ngikwanisa ukuzithola kuma-all social media platforms. Ku-Facebook lakwanisa ukuzithola Judgment and then ku-Instagram la ngithola is Judgment, Facebook like ku-YouTube la ngithola Judgment.
Yilo uhlelo lwakho mlaleli lapho esithuthukisa abaculi bakithi sixoxa nabo ngemisebenzi yabo. Namhlanje besikwethise lo Judgment ngomculo wakhe owe-conscious reggae uWoza Woza Friday. Mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Don't complain, we have no question. No, Mr.
plan. We have no question. No, Miss Fabio.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuholisa amabhonasi azo ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo njalo obesebenzela iStudio 7 engumqeqetshi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.